kuto ngoko sika ukuthenga ipaki siyo wafanga ngalo imali njalo ngokuthi bona babe sasike ngalo mthele 14 members wethemeli lana ngena ngcela mali ukwane kume kiyo ngoba kube yethlabo sikhona apho ngokuthi imota kuhamba njani indawo zezimota ngoba izimota yazophela
iyo nxa kukhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungazi ukuthi bangaphi kambe selesiye ebantwini kuphela uponkti folokohlo libabuzabuza ukuthi selibaphulisa inhliziyo njalo akunjalo baba Mathema
kulabantu abawoniwayo labonayo kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibekwazi ukuthi ngobani batsho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini ngoba labo baqakathekile kulo muhlelo anti na uthonisa kumbe usenza udaba okaphe unausikoshi njengathi ndina anti singawumaja sekeni la kuyadingekala ukuthi uze olzisize ukuthi le side izeza kuphi le izeza kuphi ukuthi senza-ke i-logical conclusion ona i-particular matter but lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba nechance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims kubesesize ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo ebengikhalelela ukuthi ngazele zizizaze angikhangelelanga ukuthi kuqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictini kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abanegale bazwisa abanye abantu buhlungu
ye kodwa lingaba njengamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho
yilouluhlupho and angibona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurejista asangazisizeza okuningi nampengani sizabuzwa ebantwini nabantu belamandla labo ngoba thina nti simele abantu thingasizindima ezimele abantu sosizezwa ngabantu kathi mangalo hulumente ngoba thina nti sivele sizele ebantwini asizele kuhulumente so kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini ngathi siyakiwa abantu bangathi hhayi thina besifisa ukuthi nalo wakwenzayo wakuyazisicolisa kumbe sikhulume naye sizenza khonokho abantu abalesitele khonoko.